kudlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silomama unkosikazi Sithabile Dube ukhona ampake kwele Melika. Lingalitshona njani mama khona phele khona?
Hayi sitshonile Dube, litshone njani lana?
Hayi siyaphila kakhulu ke. Zulondaba lamhla sixoxa ngendaba zokuthi abantwana bakhuliswa njani lapha eMelika. Siyakwazi ukuthi umntwana nqa evele ekhaya esiza lapha ugcina engena lapha-ke emigoqweni egcine etshaya lezidakwamizwa into ezinjalo. Nkosikazi Dube, akusitshela ukuthi abantwana abanye bagcina besenzani elizweni leli nxa bevele ekhaya?
Abanye abantwana nxa befika kuleli ilizwe bafika babe ngamahlongandlebe. Uyathe uyamthinta, uyathe uyamthinta kube nzima. Ababa lihlongandlebe akwehlule kuba lokudana okukhulu ngoba ziningi izinto abazenzayo. Ikakhulu bathi nxa befika lapha besiya kuma-high school bafike babona labangane ukuthi ngempela viki kuyiwa emaklabhu. Bonke abazali bayayazi iklabhu. Besibe siyakhonela emaklabhu abantwana sebeya sebephambekile. Kodwa-ke ungatshaya phansi ngesisinde. Hayi kuyalunga. Okunzima kuphela kuleli lizwe ukuthi umntwana ungeke umbeke isandla, ungeke umfake uswazi ngoba uyasuka aye emapholiseni ukubatshengisa kuphela imvivinya. Lanxa angazidweba ngogodo linalilula endlini nguwe ususecaleni. Mina-ke okwami ngama ngomkhuleko ngahamba naye esontweni ngamdonsa ekuseni emini lantambama. Kodwa hayi ngiyeke ngisho ukuthi ngabona okumangalisayo njalo ngiyeke ngisho ukuthi kakuzange kube le nto engamkhuza kuyo. Zazikhona engimkhuza kuzo kodwa kuzange kube le nto eyamangalisayo ukuthi ngaphose ngahlaba umkhosi.
Ye, siyabona khonokho-ke okukhulumayo ukuthi kunzima kakhulu ukufaka umntwana isandla. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi phela umntwana nxa ungasamenzanga njalo kuyahlupha. Pho-ke umzali ugcine esenzani?
Uyama ngomlomo. Ngiyakwazi ukuthi kuyahlupha. Kwelakithi kakuhluphi. Bakhona abanye abazimiselayo ukuthi bakhulumele amapholisa. Kodwa-ke phela kweleli kuleli ungavele ube lecala kubhalwe phansi. Usiyathe lanxa udinga imisebenzi sebekhangela lokuthi yinkangela yokuthi bakhangele ukuthi ngasemva ulani behlolisisa bangathola kuphela. Ababuzi lokuthi kwahamba njani bese kuvalela khonokho.
Singathi sizokuthiwa-ke kulabazali abaningi sibili abadabuka kwale Zimbabwe abagcina bebhekane lo hlupho lolu. Pho-ke bagcina besiya kubani ukuze bethole uncedo ngabantu babo?
Uyahamba kuwo emapholiseni. Ingxenye liyephiwa ikhansela ukuthi likhansele. Esikhathini uthi uyahamba uya kukhanseli nxa umntwana ese-over 18 bakutshela ukuthi hayi seyi-adult. Indiyethweni ngeke kubuye ungeke ukuvume ukuthi lanxa eyi-adult umntana wakho angena itshwarha. Ekhaya ungumntwana, esimpilo ungumntwana uzwe kufa ebazalini. Ulabe kukhuza uzithobe uzithinte ulalele.
Lapha-ke kuyahlupha sibili ngempela akunjalo?
Kuyahlupha, kuyahlupha sibili.
Nxa ungathi-ke unganika abanye abazali imfundiso yokuthi baphathe njani udaba olunje, akubatshele sibili ukuthi kumele benzeni?
Ukuphatha udaba lolu olokuthi abantwana bangangeni babe setshwaheni babe sengamahlobandlebe, yekela ukuthi wena nxa ufika lapha lawe njengomzali uthathe ezinye izinto ozibona kwabanye abazali lapha. Mana ngesimo owavela ngaso ekhaya, mana ngohambo wavela ngalo ekhaya, ukwenzela ukuthi umntwana abone ukuthi umama lanxa engikhuza naye lokhu ekhona phana esimeni sakithi. Njalo nxa ukhuza umntwana akumelanga umtshengisele ukwesaba, kumele umtshengisele ukuthi ungumzali. Umkhangele enhlamvu zamehlo nxa ukhuluma laye. Yebo angakwehlula kodwa lapho ahamba khona uyakwazi ukuthi umama umtshelile. Nxa njalo songani kuba nzima kakhulu, tshela omunye owakini. Abalapha baphonga ukutshela ukuthi umyekeli, hamba ku-counseling, hamba kubani. Kodwa-ke nxa ungasuza abakini abaseduzane kulungile. Njalo nxa ubambane lensonto kuba lula, uyahamba kumfundisi liyekhuluma naye umntwana limthobe.
Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Dube. Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge umama uSithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe ukhona ngapha-ke kwele Melika. Ungathilela kusasa nkosikazi Dube.
Ngiyabonga baba Dube.
Hayi-ke walamhla sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube, lilale.